Ukuthengiswa kwemithi yesintu kanye lezihlahla ezithile ekwelapheni imikhuhlane sokuvamile eZimbabwe kulandela ukuqonga kwendleko yokuhlawulela ukwelatshwa ezibhedlela, ikakhulu kuningi labantu elingasebenziyo elingela ama-medical aid, osokulethe imbuzo kuZulu ukuthi imithi le ilungele umzimba na. Ukusetshenziswa kwemithi le sekuvamile kuleli, iningi labantu selisenza ibhizimisi ngayo liyithengisa ivela emazweni anjengeZansi ye-Afrika kanye leChina. Isakhamuzi umnumzana Richard Mahlangu uthi yonke nje imithi ivela ezihlahleni, okuqakathekileyo yikuthi uhulumende yabeke imigoqo ezalawula ukusetshenziswa kwayo. Yena uthi uyayithemba akhula layo enjengabontolwane, isihaqa lezinye, kodwa le eza ivela kwamanye amazwe kayithembi kangako, kungakho kumele idlule ezandleni zogatsha lwezempilakahle ihlolisiswa ingakavunyelwa ukuthengiselwa abantu. Wengeze ethi kudala abantu babesazi ukuthi isiphi isihlahla esisetshenziswa nxa kutheni, kodwa le imithi esithengiswa akwaziwa ukuthi isihlahla zakuphi umango, ezihlolwe ngubani, osokudinga ukuthi abantu bayisebenzise ngonanzelelo nxa beyithenga.
Imithi le yesintu ilusizo kakhulu ngoba eminengi yakhona singathi itholakala ikusigaba lesana esithi natural state, lapho ephuma khona emvelweni injalo. So nxa usukhangele imithi enjalo iyasiza, ayila izinto eziningi ezingabangela ama side effects. Lanxa nje uduwe esihlangana lalo ngolokuthi engxenye idosage o kumbe singathi isilinganiso sakhona sokusetshenziswa kwalomuthi singabe singazakali kahle.
Umongikazi unkosikazi Nobuhle Mathe uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise imithi lenxa begula bengayanga esibhedlela. Imithi esetshenziswa esibhedlela iyahlolwa ukuthi isebenza njani emaphathini, esibindini kanye lakuzinso, ngoba eminye imithi ilakho ukulimaza lezi zitho nxa abantu bengananzeleli. Athi yikho kuqakathekile ukuthi umuntu angaphongunatha yonke imithi ayiniwayo ngabantu abangafundelanga ukwelapha. Imithi le ingaba ilentengo ephansi njalo abantu beyisebenzisa becabanga ukuthi iyavikela imikhuhlane, kodwa uthi kuqakathekile ukuthi bazi ukuthi ilungiswe ngubani kuliphi ilizwe.
Esikhathini esiningi siyabe singakwazi ukuthi ifike isebenze njani, esibindini yenza njani, ezinsweni yenza njani, ngoba imithi leyi esisebenza ezibhedlela imithi yabihloliwe isezakala ukuthi isebenza njani esibindini, isebenza njani ezinsweni, okuyikho okuqakathekileyo, ngoba nxa ingasasebenzanga kuhle kuzona lezo indawo iyabangela esingathi yipoison emzimbeni, abantu bagcine sebethwala nzima sebelimele lezo zitho izizwe eziqakathekileyo ukuthi umzimba usebenze kahle.
Imithi le abayithengisayo bathi iyaqeda imikhuhlane yegazi, eyethukela, iyagezisa isisu, icwazimulise ijwabu lokunye okuninginengi. Omunye wabenza ibhizimisi le ngunkosikazi Rita Nkomo uthi iyasebenza ngoba ayidali inhlupho eziningi eziphathelane lokungenzakala nxa uyinatha, ezivame ukuba khona kwimithi etholakala ezibhedlela lasemavinkilini athengisa imithi ama-pharmacy. Ethi iningi lemithi yabo iyathengeka njalo isebenza kakhulu ekuvikeleni imikhuhlane kule kwelapheni.
Ye, ama-herbs lezihlahla mbona kusebenza emzimbeni yethu for i-health. Njengoba vele kudala okhulu bethu babe labogogo babephila ngesihlahla, lathi kunje sakhuliswa sinatho ntolwane labo khalimela for ukukhwehlela.
Isakhamuzi unkosikazi Melody Nkala uthi uyakhuthaza ukusetshenziswa kwemithi lezihlahla ngoba le mithi yesibhedlela isuka ezihlahleni ezijiyeneyo. Endulo abantu babevele bephila ngemithi yonale, abantwana bakhule beqiniswa ngentolwane lesihaqa, kungakho uthi kaboni lutho olumangalisayo ngemithi le.
Ama-herbs ale ndawo sibili ezimpilweni zethu ngoba singananzelela ukuthi yonke into elaphayo ngokwazi kwami okuningi kwakhona kuvela kuma-herbs, ukuthi nje kuphela okunye kuyabe sokulungiswe ngesikhiwa kwangani akusukhohlwa ukuthi kuvelele esihlahleni.
Owake wasebenzisa imithi lekudala isakhamuzi unkosikazi Hilda Nkolomi uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise imithi ngoba akulalwazi oluningi ngayo, abayithengisayo labo abazi lokuthi kahle kahle izihlahla bani.
Kulusizi ukuthola abantu ngalezi insuku zanamuhla besangena besiyathenga imithi kuyadanisa kakhulu ngoba labo bantu abakuthengisayo abaningi bakhona futhi kabazazi lezihlahla zakhona okunye ngokungahambelani lemzimba yabantu kugcine kubafakela okancer kugcine kubagulisa
abakhona abafunga abagomele ngayo limithi ukuthi iyasebenza okwamagama kodwa abanye ngabathi kubhada abantu ngodaka emehlweni ngoba ayihlolwa ukuze kukhanye ukuthi isebenza njani okwenza abanye banathiswe imithi engasebenziyo ngamaqili nje adinga imali abezempilakahle bathi lanxa uZulu wayevele ezisebenzisela izihlahla lemithi yesintu kuyadingeka imithetho kulezi nsuku yokulawula lokhu ikakhulu njengoba sokwagcwala izigelekeqe ezihamba zithengisela abantu imithi engalunganga zisithi izihlahla zesintu iningi lemithi le seyaba ibhizimisi ekhanga ikakhulu labo abangathandi ukuya ezibhedlela eZimbabwe kulemithetho ekhangela ukuthengiswa kwemithi lanxa nje iningi labosomabhizimisi liyiceza ngokuthi izihlahla elizithengisayo ziphathisa ukuqinisa umzimba ukuze wenelise ukuzivikela emkhuhlaneni hathi ukwelapha ngimele iStudio 7 ngingunothando Sibanda.